Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 6 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kulokusilela kwamajekiseni e COVID-19 esigabeni seMathebeng South ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le coronavirus ledlule inkulungwane elengxenye 1540 ngelanga linye kwabhubha abedlula amachumi amathathu 33.
Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho ivaccine ye first dose sokulenyanga phosele half kwezindawo zakhona
eHarare. Kubikwa ukuminyana ezibhedlela kunganeno kulezinye indawo zelizwe okufana lakobulawayo osekungaseneli imibheda yezigulane.
Hayi abantu kabalandeli okunenge especially indaba ye social distance le yiye ngathi yahlupha.
Ivandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa ukhetho lwama-by-elections kumele abe esehambise amabizo abo kungakafiki umhla ka 16. Osekudale imibuzo yokuthi ukhetho soluzenziwa na.
Izehlakalo lapho nalaphana zikhona lapho abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo.
Kubhubhe abantu abangamachumi amabili kwalimala abambalwa ngemva kokuba imota zinqikilene ngoba enye idubuke ithaya yaphambuka emgwaqweni duze lemaswingo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kulokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMathebeleland South ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ledlule inkulungwane elengxenye 1540 ngelanga linye kwabhubha abedlula amachumi amathathu 33. Lolu gatsha luthi amanani esigaba seMathebeleland South awethulwanga izolo, okutsho ukuthi amanani la angaba ephezulu kulalawo awethulweyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abedlula inkulungwane ezine 4638 bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Kunjalo nje inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi ukudingisisa ekuqhube emawadini aseMatobo, Mangwe, Gwanda le-Insiza esigabeni seMathebeleland South kuveza ukuthi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 awaneli, ngakho iningi alifinyeleli ukuhlatshwa. Esilela kakhulu kubikwa kungeyakuqala ijekiseni, njalo abayidingayo batshelwa ukuba baye ezibhedlela ezinkulu, kodwa bathi imota azitholakali lula njalo ezikhona ziyadula, kukanti abasela siqiniseko sokuthi ijekiseni leyo thola. Ukuze sizayithola sizokuningi okuphume kulolu phenyo, usithandekile mhlanga we Studio 7 uNani Maphosa, umqondisi walinhlanganiso.
Njengenhlanganiso yeMathebeng Institute for Human Rights sike saba lokuxoxisana lapha kade sibuza khona inkokheli zesigaba ukuthi simi njani isimo sokulakala kwekhambi le-coronavirus esithi thina i-vaccine. Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho i-vaccine ye-first dose sokulenyanga phosele half kwezindawo zakhona ingatholakali, kukanti lapho bekungani iqeda kuphela khona sokulenyanga ingekho, ebikhona kwezindawo yi-second dose nje kuphela iyo yodwa kathi khona. Then okwesibini futhi esikutholile ukuthi abantu bayehluleka uhamba kuma-district centers besiyathola i-first dose ye-vaccine ngendaba yokuvalwa kwezimota okwenziwa nguhulumende lapha athi khona asebethwala sokunguzukho kuphela othwala umzulu kukanti ungananzelela kulezo ndawo zemakhaya akakho uzubukho othwala abantu ukuthi kuthi abantu kabala transport yokuya kuma district centers abo abanye bathe lapho nxa bengenelisa ukugada ama private lawa pirateayo asedura kakhulu ukuthi i distance umango ongaba yi 30 kilometers usuchajwa imali engalingana le 100 rands umango owodwa ukuthi ukuthi uhamba lokuphenduka kuba yi 200 rands njalo futhi baveze ukuthi abalalulayo information epheleleyo ukuthi nxa bengahamba ku district bangayithola yini i vaccine ngoba bayesaba ukuthi uzagada uthole ukuthi akayikho uyabusufana lomuntu odlala isimali
impumela yokudingisisa kwenu liza kwenzani ngayo liza mazisa yini uhulumende ukuthi athathe inyathelo
siyabelane labanye esisebenzelana labo abasendaweni ezijiyeneyo zelizwe esaziyo ukuthi labo hlezi baseduze lomthambo wamandla labo bangeke kufikisa emthanjeni wamandla kahulumende kukanti njalo sike sakuthumela lasephawini lwenyosi Twitter lapho esithintheke khona iMinistry of Health zatheka lengathi ezijiyeneyo zikahulumende labakhokheli bakahulumende abajiyeneyo sizaphinda futhi njalo sibe lakho ukukuthumela nge-email kungathi zikahulumende ukuze babe layo l'information kukanti siyakholwa ukuthi bavele balayo ikukhumbuzana njengayo ukuthi hayi lingakhohlwa emakhaya ukuyafikisa i-vaccine ngoba abantu labo bathi bayimelele khona ngale ezabelweni zemakhaya kungabi into edorobheni kuphela.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali, umnumzana Mthuli Ncube, usanda kutshela iphephandaba leHerald ukuthi uhulumende uzasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachuma isikhombisa $70 million ukuthenga ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 ukuze abantu abafika izigidi ezilichumi 10 million bayifinyelele okungenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane elizweni. Lokhu sikudabalunye eHarare kubikwa ukuminyana ezibhedlela kunganeno kulezinye izindawo zelizwe ezifana lakobulawayo osokungaseneli imibheda yezigulane. Sixoxe lomela isigaba seSouthern umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapha eHarare kungathi kungcono mbichana ngoba abantu sebengathi bayesaba kabayesabi iCovid bayesaba amapolisi kodwa umuntu kufuza azibonele yedwa ngoba lo mkhuhlane lo ukhona sibili abantu bayafa but ngapha kungathi kungcono mbichana ngeke ngabhotabhota ngibona kodwa abantu yama i-social distance akula but bayabelawo ama-masks
abantu bayalandela na iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Hayi abantu kabalandeli okunenge especially indaba ye-social distance le yengathi iyahlupha bayahamba lawo ama-maski kodwa angazi mbone umuntu ohamba yele sanitizer yakhe kumbe enzeni angiboni ye kodwa ama-maski yiwo kade belawo abantu bebhoda etown lapha ngibabonile but yona le indaba yokuthi khona kabakula sanitizer i-social distance hayi akula lapha empare lapha kuya ku-congested anto yabe gcwele emabhasini akula
khona izibhedlela kunjani kwezinye izibhedlela sike sezwa kuthiwa akusela mbheda ngokugcwala kwabantu abale coronavirus ungasitshela ukuthi wena kuyini okuzwileyo khona ngaphera
ngapha eHarare hayi imibheda sibili abantu ngathi iyaswelakala kodwa ukuthi ngithi kulomuntu olala phansi hayi angizange ngibabone ngoba mina iconstituency yami yehlanganisela leHarare hospital ngike ngayofika khona imbono ukuthi khona umumo wangkhona onjani but sibili imibheda igcwele abantu abagulayo.
Sike sabona lapha enkundleni zokuxhumana social media khulunywa ngokuthi kulama roadblock avalela abantu abafuna ukwengena eHarare ababe bengahlatshwanga ijekiseni Uke wakubona yini kusenzakala lokho?
Lami ngikuzwa nje ku social media konapha ukuthi kulabantu abayalela ungene eHarare kusiya komtoko ngale indaweni yabo umtoko leshamva ngale. Kodwa ke nxa kuyikuthi kuliqiniswa ngikhole ukuthi kuyana iyabe indlela enhle yokuthi abantu bayenze khonoko. Ngoba imithi yangkhona gayanele abantu abaselizweni so angkhola ukuthi kungaba into enhle kakhulu yona le yebo abantu kufuze bahlatshwe sibili nxa umuntu ukhona but nxa ungeko ke abantu bayeze njani njalo even bonaba abantu abahlatshiwe abanye bangkhona abala le certificate but kuyatshengisa ukuthi kona wahlatshwa kabili laba kwazi lokuthi ama certificate angkhona athathwanga.
Umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern eHarare. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare.
Yebo yebo yebo, tsakaza muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphatha njani impilo zabatsha elizweni. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama.
Ibandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kumele abe esihambise amabizo abo kungakafiki umhla ka-16. Osekudale umbuzo wokuthi ukhetho soluzenziwa na. Ugatsha lwezokhetho lwamisa ukhetho lezinye inhlelo ezihambelana lezombusazwe ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus nyakenye. Kodwa ibandla lezanu PF lethule umbiko othi bonke abafuna ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalele parliamente kunye lamakhansili kumele bathumele imininingwane yempilo zabo nezifundo asebezenzayo kungakafiki umhla ka-16 walinyanga. Kodwa lumbiko uthi akumelanga amalunga akhuthaze ukubuthana kwabantu. Sixoxe lelunga lebandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South umnumzana wathi Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi bona kuyini abakwenzayo phambilini kokhetho njengoba lukhanya seludumela emasumpeni.
Thina njengebandla eliphikisayo le-MDC Alliance silibandla elinakekela impilo zabantu ngokunjalo sivele silibandla elihlelekileyo. Imisebenzi yethu yokuqoqa ibandla siyisungule kudala kuthe nxa sekufika isikhathi sokuthi sokusenziwa i-lockdown sinanzelela ukuthi singafaka abantu beZimbabwe engozini bese sivele sesihlelile ama structures ethu ame kahle okubi eNzansi eMandebeleni. Ye okusemqoka ukuthi leli sekulithuba elikhulu lokuthi sisebenze kakhulukazi kwi social media ukuthintana labantu njengoba sivele silama structures ahlelekileyo. Siyathintana sibili kusakwamalanga lama structures ethu labantu bethu.
Zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye-COVID-19?
Ibandla lihlelekile impela kuhle sikugiya sibili sibhizi silungiselela ukuthi abantu bahambe bayiregister ngobuningi ngoba ivoti liwinwa ngama numbers.
Sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla lezanu PF baqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile lemigoqo le ekhona. Khona ngapho eMatsouth khona kunjani? Bakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye-COVID-19 besenza ezombusazo?
Uyakwazi mfowethu ukuthi ibandla lezanu PF amaqhinga lo vele manengi. Izehlakalo lapho lalaphana zikhona lapho abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo. Thina sinanzelela inhlelo lwe-lockdown le-COVID le umasha yabhuqelo. Kula malanga ke babuthanisa abantu ngezindawo bebasusa lapho lalaphana lokuyana kuthiwa kubhaliswa ukuthi ababe sempini bazathola lalabo ababe ngabapheki lalabo ababe londolozwa ezinkambeni ngaphandle kwamazwe eZambia labo Botswana labo Mozambique abantu babhizi bagijima lapha lalaphayana kukanti ke le isingoma evele sijayelekile esisenza abanye abantu babe madolo nzima ngoba kade kwavetwa kanti ngemva kwe 41 years isabe silokhu zivetana kungabonakala ukuthi kuya ngapi ngoba lelizwe lale imali yangkhona kakula izavela ngapleyo mali yokubhadala lawo bantu lelo liqhinga lezana uphefu lokuzama ukuheha abantu ebandleni batshela ukuthi bazabanika imali kodwa kungela imali abazayithola
umnumzana wachisibanda lilunga lebandla le MDC Alliance esigabeni seMathepeleland South
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abangamachumi amabili abafileyo ngemva kokuba imota yohlobo lweToyota Grandvia idubuke ithaya yaphambuka umgwaqo yangqekilana lehlobo lweToyota Wish emgwaqweni osuka eMasingo uqonda ezishabane izolo emini. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga unguye njalo umphathintambo wezempilakahle uthi abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lasithupha 16 akumelanga baphiwe imithi yokwelamisa imuli ngoba bengavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini. UChiwenga ubikwa ethule la mazwi edalela ephalamende ngeviki edluleyo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balubonani salubonani balandeli baka Studio 7. Wonke lokho esiyakuzwa ukuthi abantu ababesempini omjibha obani ababethwala izithwala bebhalise kuzahola izimali lamaovetasa lazahola izimali izithembiso nje izifiso zikathemba loamukela abantu hambani lezigebhela izingadi lilime litshaya izitina lithengise lingalahlelwa isikhathi isikhathi sonke ma kuvotwa lihleli libhalisa kuvotwa lihleli libhalisa libhalisa lokhu izinkukhu libhalisani ezingake zaphuma hlalani phansi emzini ngaze libange i-corona loba lenza ama-project lizenzele linalodwa lizithuthukele ladlulwa ivoti lokhu elabela ukuthi liyakufuna lokhu eliduduzwa ngakho akulanto liyaphinda lithona fana lokuthi lizenzele ingadi lilime umbhida labo-oyoni lithengise oliye eBotswana lede umsebenzi wale South Africa ngoba iHarare iBulawayo sokuyi-South Africa yikho lapho esikhuluma nje sikhona ukuze siphilise abantwana lokho okuningi lokhu yekelani laba abakhokhelayo bevele libonani kusukisela 1980 bengaphumanga ngubani okhona engabakhupha yekelani behlale benjalo bekhokhele kuzafika isikhathi ma sebedinwe kwazalitshela kodwa okwamanje ukuthi lihlala lithi hha lizawina lizawina kulo nyaka kuyahamba kunje akudla labo-MDC dala baphela kusasebenzi konke lokho kusela maphatha ophoza aphila sokwabola konke lokho yekelani konke lokho
ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 ngithi mbongomdali osaligcinile njengoba silizwa nje lisasethulela izindaba ngithi hayi qhubekani lizinakekela ngukhethi webhebhe ngikhuluma ngisehaboroni Botswana mina bengicela ke sibuze ubaba umnangagwa lapha ukuthi kanti njengoba phela uKembo Mohadi ekade wachiya isikhundla lesiyana siphethwe ngubani uzafaka nini lowo okumele asiphathe njalo khonokho kwakumelwe ngukembo mohadi khona phana according to unity accord njengoba phela izinyanga zilokhu ziqhuba zisiya phambili kungacaci ukuthi isikhala sivalwa nini ngakuboni yini ukuthi uncindezela bona labo ababemelwe kunangulowo Kembo Mohadi according to unity accord yona leyo asazi kumbe ukuyekela kulesikhala okwesikhathi eside kangaka lapho uzama nje ukuthi kuvele kube sobala ukuthi laleyo unity accord kwakuvele nje kuyisiphamaso ayizange yavela yaba ngeqiniso ngoba phela isikhala esinjiyana
Masi ahlala isikhathi eside kangaka. Thina ke abalolo hlangothi kucaca sobala ukuthi sivele asimelwa ngamuntu laphana. Njalo nxa bezama ukuthi bayabuza ababuzwayo kusuka nje kuvele izimpendulo ezithi bapromota itribalism. So ngiyazibuza ukuthi ukukhuluma ngokuthi abantu kabasamelwanga itribalism na. So asazi ke laphana ukuthi ucabangani umnanga kwakumbe uzama ukutshengisani ilizwe. Okwesibili kubafowethu ngapha ohlangothini lomthwakazi ngithi hayi akula muntu ongamthatha ubulawayo, akula muntu ongamthatha umthwakazi. Umnanga kwalochamisa bancane kakhulu, isizwe senkosi lesiyana ende umthwakazi uzobuyela ebukhosini bakhe. Akula lanxa sikhangela iZimbabwe leyana hayi bazamile kakhulu, bazamile kakhulu kwathatha izizwe eziningi ukuthi umthwakazi becine bekwanisile ukuthi benqobe ilitho ubuthole kalobhengula. Bona abantu besishoneni sebebambene lamabhunu, lezizwe ezinye zaseziziningi sezifake izandla oBritain, yibo abakwanisayo ukuthi behlanganele isizwe esiyiwani umthwakazi. Masingabi madolo nzima, umthwakazi uyabuyela ezandleni zabanikazi. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7, ngibonga ngohlelo lesinalo. Iqhubekele phambili lisinika lezi zindaba ezinhle njalo ezimqoqo njalo eziliqiniso. Okhulumayo nguPeter Mdlovu, sembandeni esigabeni semkhaya ePlantry. Yebo, siyezwa abantu bekhuluma bethi iShona Ndebele, Shona Ndebele, kodwa lokho kokucasana ngabala asikho kungalungisa iZimbabwe. IZimbabwe ibidinga ukuthi simanyane sibe munye, loba singathi sime kumthwakazi kodwa siyabe simi singamaNdebele kuphela. AmaShona lawa maye ngathi evotele amaShona, kutsho ukuthi ngoba amaShona vele emaningi kulathi sizadliwa stili sibuswe liShona. AmaNdebele asokuthi kuhlakanipha esikwenzayo masi sithi sime short. Layo baba unkomo wayengamanga yedwa, wayebambene lamaShona lamaNdebele lamakhalanga lamaVenda. So lathi bekufanele ukuthi sibe sezinyathelweni zakhe, siqale silungise ilizwe kuqala, kuyikhona sizaqala ukuthi silungise okwethu kwesiNdebele. Asimanyaneni sibe ndawonye, sibe ngabantwana beZimbabwe abahluphekileyo, hatshi ukuthi sidabukane phakathi. Khonoko sesikwenza kweShona Ndebele lakho kuhlukanisa amavoti, sipilte amavoti, abantu abavotela at long besiba baningi, kutshengisela ukuthi asinyeke sibakhipha bezanu-P F ngoba bona bahleli bemi ndawonye, ababe bedabukana phakathi, ababe bephuma kula ama-opposition party asemaceleni, kodwa bezanu-P F azahlala benjalo.
Ngiyabonga. Ngisibonge laphana kuStudio 7 njani kodwa abantu beStudio 7 lonke abalandeli, abanaleli, wonke nje umuntu labasakezwe laphana, wonke laphana ontungamili inkomo. Thandi baba lo masisho njani ontungamili inkomo. Khuluma impela ukuthi noma umuntu omdala uzwe kahle. Maye silaba badala ngazi umbe bazilayela izindaba ezimnandi kangaka bakithi. Hayi siyakubonga baba laphana le crew yakho yonke osebenza nayo. Sizathini bakithi? Hayi yonke into siyayilandela mpela, zonke izindaba sizilandela imihla ngemihla. Laphana nje ngithanda ukubeka laphana ngobaba unkomo laphana akanje kuguja usuku lwakhe. Indaba kababa laphana indaba enhle kakhulu bakithi, ukuthi ngamdala usaphila maybe izinto ngazi right. Ngazi right elizweni ngoba uma ukhala isimo sakhe wayele nhliziyo enembeza efana laboMandela, abantu bethatha ilizwe bathi hayi kakuhlale phansi ukukhulumisana nabelungu bengahamba. Uma behamba laba abantu bavela bathatha umnotho kudala ebantwini, uma behamba bahamba lo mnotho wabo. Kodwa kwakhaya laba abantu abalezandla ezingcolileyo nenhliziyo ezimbi, bathi bathatha umhlaba, qeda babethatha umhlaba kulanto abayenzayo, kuhleli zinto yamaplaza kona ahlela kulinywa, abantu bafa ngendlala lapho eSouth Africa. Noma belungu bephethe abantu bencindezela abantu, uyabona ukuthi impilo ikhona sala umhlaba wona ngabantu abamnyama, kodwa uyafanele ukuthi kuhlale phansi kunegotiatwe ukuthi kuboniswane ukuthi kuphilwa njani. Hayi angazi bakithi, yabo maphosa.
Ngibingelele ku-Studio 7 ninjani maqhawe namaqhawekazi. Siyabonga abasakazi abahle abazilethe indaba zinjalo. Umsakazi weqiniso uvele uhlezi usolwa. Ngizwile omagalela mafasibanda besola u-Studio 7. Ngicabanga ukuthi yabantu abafuna ukubenefitha kule system yezanwe nabo MDC laba. Thina singabantu bakomthwakazi emathebelelendi ibona i-100% right imthwakazi u-Studio 7 imele abantu bakithi sonke emathebelelendi. Ayithathi kunxa esayidi ibeka indaba njengoba zinjalo. Nathi siphawula ngokubona kwethu. Siyabonga mthwakazi, ningasabi ukuthusela ngoboma galela mafasibanda bethi lidala udlame ezweni ngoba bona benamathele emashoneni. Mhlawumbe uyisizukulwane samashona, ngeke sazi. Siyabonga mathwakazi, libambe kanjalo. Omagalela mafasibanda MDC Alliance ujabulela ukuhlala eyivayisi. Kuyamchaza ukuthi abantu bakithi behlale bengamavayisi kuyonke into eyenziwa eZimbabwe, ipolitiki yaseZimbabwe. Emavayisi kuyonke into yinonsense lento lesingeke siyamkele. Omafa bavume sebejwayele ukuthi bebeyikuleso si bebona amashona engathi babalulekile kunabo. Thina sikubona ngathi is nonsense. Ngize kumasendi induna yaseplumtree kumasendi laphana, kahlonipha abantu masendi. Ayeke ukuthusela abantu ukuthi abantu bemthwakazi bazonyamalala. Inonsense le uma induna eqiniso kakhankasele kasebenze ngezokwezomdabu ngapha engangigqamukeli kwezepolitiki. Asazi ukuthi induna enjani abayimtshela ngayeni ukuthi induna ayigqamukeli kwezepolitiki. Ngokwenza kwake kanjalo kungaba khona abanyamalala kufanele ahambe abazingela abuye nabo bephila or sibona izidumbu zabo ukuthi babalahlele kuphi. Kukhomba ukuthi wayehambisana ne-ground le eyaqeda abantu emathebelelendi. Abantu bakithi sebavumele ukusetshenziswa amashona, sikhathele ngabantu abanjengalabo. Enough is enough, sifuna ilizwe leli. Nathi sifuna ukubhenefitha emathebelelendi, singabantu bemathebelelendi. Hhayi indaba yabo ukuthi funa ukuhlala bengamavayisi kuyonke into. Omasendo abasihloniphe njengenduna. Asitophi i-nonsense yakhe le yayenzayo. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Amazwi la awalani le Studio 7, njalo siyalikhuthaza ukuthi lingathumeli amazwi athukayo kumbe aphehla udlame. Siyabonga. Kwezemelika, ngesonto ilizwe leMelika linanze uzibuse kwenziwa imbuthano egoqela ulayitha kwezitayitayi zama-fireworks. Imuli zahlangana kwaphekwa kwadliwa okungenzakalanga nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Kande, lapha eTexas lo nyaka kwehluke kakhulu. Kulumnyaka ophelileyo asizange sibone nje sengisitsho lokujabula kumbe ukudutshulwa kwama-fireworks. Abantu kabahlakaniphanga, abathokozanga. Yilola lo wayeziqoqile emzini wakhe. Kanti-ke njalo ngalesi sikhathi kwakuyisikhathi lapha kwaku ngeyisikhathi kukhulunywa kakhulu ngayo i-corona, i-COVID-19, upresident enguye ophethe lelo hlelo. Akuzange kube lokuthula ngalesi isikhathi ngomnyaka ophelileyo.
Ngokubona kwakho, iningi labantu kade livakatshelana ngalesi sikhathi yilabo asebehlatshiwe na, kumbe bakhona abaphonga ukubuthana nje bengakahlatshwa amajekiseni omabili?
Ukubuthana kwabantu kube kukuningi kakhulu, ngoba kukhanyile la maparade, kwakhanya laba bemidlalo abe-sports, kwakhanya labo abebekade bengabuthananga kulo umnyaka ophelile, bebuthana sibili ngobuningi babo, njalo bengafakanga lama-maski labantu besondelelene kunjiyana. Engingeke ngikutsho ukuthi bekubuthana bebehlatshiwe kumbe abangahlatshwanga. Kodwa-ke nxa ukhangela iTexas ikakhulu emadolobheni, abantu abaningi sebehlatshwa sibili ngoba ama-lines akhona ayemade kakhulu, ikakhulu emadolobheni. Abantu engingakwaziyo ukuthi bahlatshwa bayilaba ontamozibomva bemakhaya ngapha emaplaza yiba abangathi abazange bathakazelele ukuhlatshwa kodwa ke laba abemadolobheni hayi
lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubexoxa leStudio 7 ecingweni sesigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kulokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMathebeleland South. Ibandla leZanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kumele abe sehambise amabizo awo kungakafiki umhla ka-16. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Chris Gandhi.